Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lifuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 11 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakazi bomsakazo weZDC bagcunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela.
Abantu esibhekeleni bazongile njalo bayisibobodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zonezi ezingala mbali eqondileyo.
Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina.
Nanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki.
Imbiko ethele Melika kumele liqothe abokuza idala imibuzo eminingi nengi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakazi bomsakazo weZBC bagcunule uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leHerald lithi amabili laba uAdelaide Chikunguru loFarai Magada bamiswe umsebenzi. Kodwa ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi akusilo qiniso ababili laba belokhu besemsebenzini. Siqhume uMagada wathi kasoze waphendula imibuzo yethu. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi umbiko osabalale ebulenjini uthiwa uvele emsakazweni weZBC awusilo qiniso obusithi bona bamiswe umsebenzi. Sixoxe lesizukulwane sikaLobhengula umnumzana Zwide kaLangakhumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani kulabantu abazonda indaba zamaNdebele ngakho bathatha izindaba ezingalamsebenzi ezingaqondanga bazenze zikhanye ngani ziqondile. Angithi nxa abantu emalele esizwa bezeDC bekhuluma bacabanga ukuthi liqiniso. Kodwa nxa umuntu elengqondo zakhe zonke angatsho sikile ukuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela. Thina abantu abembali eminye imihlobo siyabahlonipha. Asikaze sithethise unehanda njalo asikaze simthethise unehanda. Supresident asazi sethu umuntu ohloniphekayo nanxa engashiwo umhlobo wethu. Ngakho sikhangelelekile ukuthi ilizwe leli libunde ngenhlonipho ngabantu abangalanhlonipho, ngabantu abayizigangi, ngabantu abangafanelanga ukuthi babe phakathi kwestudio esimele ilizwe lonke ngoba kuba yikuhlekisa njalo kuyayangisho ukuthi istudio seZimbabwe sesesikhathi ngani yindawo lapho kuziwa khona idrama. Isandakhisana kasikaze sithi zwe thina sisiqale ngamankazana nalawa. Ngakho abantu esibeleleni zongile njalo kayisibobodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zonezi ezingala mbali eqondileyo. Ngakho esikucelayo thina ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngoba thina sisizwe esihloniphayo. Nxa bona ubuzwe babo kungala kuhlonipha abathethisane bona bodwa khona ngale bekebekelane lobukhosi bamaNdebele. Ubukhosi bamaNdebele bujiyile buyahlonipheka njalo ngoba esingunini njalo busabile ukuthi eminjani le mbali kamzilikazi imbali kaLobhengula imbali kanyamande ikatile ilotshiwe phansi. Ayikho into yokuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela, ikuganga ihlamba. Njalo kusimangalisayo ukuthi ibhodi yangikhona yahlala njani ukuthi iyekele abantu bekhuluma into enjengale aqhubeke beyangisa nestudio sethu ngoba iZBC lana istudio seZimbabwe yathi ngamaZimbabwe njalo sifisa ukuthi kulalelwe izwe izinto ezilesiji njalo ezilokuhlonipha phakathi. Lapho kuba odobha amankazana emgwaqweni besuyawafaka naphanaye khuluma into ezoganga ngaleyo ndlela kusho ukuthi bafanele babafundise indlela ukuthi isidiyo kusetshenzwa njani njalo ulwazi ekhantini banike abantu ulwazi oluqondileyo. Into ehluphayo ukuthi iZimbabwe kuyasuka emukela ukuthi imbali engaqondanga yiyo imbali yeZimbabwe, akulunganga lokho.
Manje ayisiko ukuthi imbali efundiswa ezikolo yiyo engaqondanga, kumbe ngabantu abazivazela imbali yabo nje befuna nje ukweyisa abantu besiNdebeleni.
Angithi sethole independence la. Into esuke yadidinisha kakhulu lubandlululo lokuthiwa yi-tribalism, njalo kwaba nabantu abangazange babe lobantu ababathibayo ababegobisa imbali yabantu beNdebeleni. Kuze kufike kini ibandla lezaphu kalenzanga lutho, kuze kufike kini izitra kalenzanga lutho, kuze kufike kini imbali yabantu abazalayo thina ababumba leli lizwe babe lohulumende kuleli lizwe ababe ngamakhosi ethu, imbali yabo bayishekise layo. Kunabantu phakathi kwahulumende, kunabantu phakathi kwama-political parties akile abamele ukugobisa imbali yabantu besiNdebeleni. Bakhohlwe ukuthi amaNdebele ayingxenye ye-population enkulu kulazo zonke i-Sub-Saharan region, njalo i-second largest e-Africa. Nxa singakuthatha ngaleyo ndlela thina elethu elikaqile laba abahamba bedobha amasiko kumadasibhini bethi begobiswe kwabanye, hayi ayisiwo mazimbabweni aqondileyo njalo alengqondo ezijekileyo. Thina esikukhangeleyo ukuthi uhulumende akukhangele, akucubungule, akulungise, akhe isizwe esibambeneyo esilokuthula.
Lo ke ngumnumzana Zwide kaLanga Khumalo, isizukulwane sikaLobhengula, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lohlaziya ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ludaba olulusizi kakhulu ngoba thina siyabe sikhangele ukuthi la amantombazane ngabantu abafundileyo, abantu njalo futhi asebehlangene nabantu abaningi abatshiyeneyo. Siyakwazi nhlophu ukuthona nxa besemakhaya bafundisanga khonokho, ngoba vele ungakhangela yiyo imfundiso abayitholayo bonke abantu abavela emashonali. Batshelwa khonokho ukuthi khona uLobhengula wathengisilekithukela, ngoba yikho okwabhalwa ngamakhiwa ukuthi inkosi uLobhengula yathe ilizwe. So yikho abulokhu bekuphethe lakathesi. Njalo nje lokhu amakhiwa ayekwenzela ukuthi khona abantu bale esisonele lapho basikhangele ngeyinye indlela. Kodwa eqinisweni lokuthi bengicabanga ukuthi khona laba abantwana asebefundi kube kumele ukuthi ngabe kathesi sebesazi khona, hayi limbali esayifundayo kasho mbali yeqiniso. Ikakhulukazi lawa abantwana ama-presenters, lawa ama-presenters ngabantu okumele kungathiwa ba-researcher kakhulu, ngabantu okumele kungathiwa abancedisa abantu kakhulu. Kodwa-ke kulusizi lokho abakwenzileyo. Yinto ebuhlungu kakhulu ukuthi khona abantwana abancane kangaka, abantwana abalolwazi kangaka, abantwana esikhangele kungathiwa khona baba yibo abazakhangelelwa babe lo mkhondo omncane kangaka, babe lo mkhondo omubi kangaka ukuthi inkosi uLobhengula yathela ilizwe. Ekubeni inkosi uLobhengula kathesi ungagugla about inkosi uLobhengula uzakubona konke lokhu inkosi uLobhengula ayizange ithengise ilizwe. Kwafa abantu, kwafa isizwe, kwafa amasosha, kwenzakala konke okubi ongakucabanga. Kulusizi kakhulu lokho okwenziwe yilamantombazana. Kodwa-ke mina njengoba ngitshile ekuqaleni khona, hhayi lamantombazana akhuluma kanye khonokho abakhulumayo emaceleni, okuyinto embi kakhulu engicabangela ukuthi khona bonke abafundi abantu ngabe sebesukile kuyona linto.
Khona kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi imbali yesizwe sikamthwakazi ingani ayicaci kulabo abanye abavela kwezinye izigaba zelizwe?
Kwenziwa ngabomo loBaba Gandhi Johanna Ntshilo phezu laba abantu abavela. Le into yinto eyenziwe ngabomo, kuyindlela yokuthi kwehliswe isithunzi sabantu bangabo, okuyinto embi kakhulu engingathembiyo ukuthi le into nxa ingaqhubeki isenzakala kanje izaletha yini ubumbano. Ngoba nxa sikhuluma nge-unit, nxa sikhuluma ngokubambana, asikhulumi ngokwehlisa izithunzi zabanye abantu. Yinto embi kakhulu le eyenza ngale lapha. Engithemba ukuthi ngoba mina ngethemba lami ngiyakwazi ukuthi amantombazana la iqiniso bala, ngoba amantombazana la angena a-research. Kodwa ngoba bafuna ukuhlala le mfundiso yabo abayifundiswe ngakibo, iyo abahlala ngayo nale ende bayakwazi bonke kuthi khona inkosi ayizangithengisa ilizwe leli ngithuke. Kodwa baba lezilimbi zokusukuma bakhulume. Kini into yangaboma isikuthiwa ngabantu abangaziyo lapho, ngabantu abazi uganga engingakutsho okwenziwe lamantombazana. amantombazana ikuganga engakutsho okwenziwa yibo bonke bonabo abalengqondo ezifana into embi kakhulu akulamfundiso enye ezulayo nalimfundiso ekhona engafundiswa laba bantu ukuze baphume kulinto engithemba ukuthi lo hulumende laye kathethi kumele ukuthi athathe inyathelo eliqinileyo sibuthi akorrekthe lokhuzenelale ingqondo yabantu abemashonale ikakhulukazi ngenkosi lobhela uhulumende kumele athathe izinyathelo eziqinileyo mina yinto engiyibonayo kakuthatha izinyathelo eziqinileyo sibili ukuthi khona i-history le i-correct ukuze kwazakale kahle ukuthi i-right concession ayilani lechukela
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya ezamasiko. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina. Lokhu sokukhuthaze umanisipala ukuthi avuselele udaba lokuthi kwakhiwe idamu elitsha elithiwa Glass Block Dam emfuleni uMzingwane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamadamu akoBulawayo.
Kweli siyananzela ukuthi koBulawayo lapha ngenxa yohlupho lwamanzi lokuthi emadamu akusela amanzi. Umunicipal wakoBulawayo usefake ukuthi amanzi azahamba okwe 5 days. So ke sinanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga. Amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki. So sikhuluma kanje ezinye sibili indawo ziyaqeda ama-2 weeks zingela amanzi. So ke kulobunzima obukhulu sithemba ukuthi alibe inkosi iyangena elizweni lini ngoba sikhuluma kanje ngathi esilezula silibone. So kusithi ukuthi ithemba yethu besilalo kwalesikhathi engxenye kwathiwa lesikhathi izulu selinile bekuzasinceda kodwa silokhu sikhola ukuthi izulu lizakuna kodwa kwakhathesi uhlupho silalo lwamanzi. Njalo sinanzela ukuthi kule ngozi yalo mkhuhlane abakhuluma ngawo ekholera ongathi uhlasele ilizwe leZimbabwe. So nxa amanzi eshoda kanje sibona uhlupho olukhulu. Phezu kwalokho futhi siyananzela ukuthi nje kuyena liviki esiqalise namhla ngemva kwesuku ezimbili izikolo ziyavula. Ananzela ukuvula kwezikolo nxa kungela amanzi yabona ukuthi uhlupho likhona. So ke silobunzima obukhulu okukhala ukuthi sesikhalane lalo. So ke sethemba ukuthi engxenye kuzaba lezinye indlela zokuba na abantu bancediseke. Yebo siyazibona kulama-poles izikotsho zikhona kodwa kulezinye indawo kumbe kulamanye ama-ward angelazo lezo zikotsho. So uhlupho yilo lwakhona esihlangana lalo. Abantu sibili bathele kanzima ngamanzi ngaleso sikhathi.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana izulu likhanya lingani ngemfanelo uthi usiyaphela umnyaka kuyaba kunjani njalo uzaphathisa ngani
umunicipality yena akukhangeleleyo siyayibona imizamo esiyenzakele eyama ezikotshi amabholo kulalezi futhi sibeza umuntu wafake la amabholo aphucukile amabhozi lawo ukuthi nxa ufika laphana uyenelisa ukuthi amanzi angene kubo jojo tank abantu sebevula amathephu lalokhu bokotshoza ngoba abantu abadala kusuka kubathwalise nzima. So iyo imizamo esinanzelayo njalo kule mizamo yamabhawuza ekhona ukubana abantu bancediseke kodwa singakunanzelele yonke le imizamo esingathi nama-temporal measures okuthi asiyo ndlela esingathembela kuyo kakhulu njalo lamabhawuza nalesikhuluma ngawo isikhathi esineyo ungananzelela ayenelisi kwesikhathi abhothi indawo zonke ezifuna amanzi ngesikhathi esikhethekileyo. So ke ilihlupho esiphakathi kwalo esithemba ukuthi umasipala laya silashiqinisa ukuthi kambe phezu kwalokhu kuyini okungenzakala kodwa nje bahlala sikhuluma silokhu siphinda futhi inkulumo efana nayo ukuthi sibone ngathi impendulo yethu iyugwayihlangani dem project esicela ukuthi aliba ngakusenza lo hulumende indaba kayisebenza masinya iphuthe ukuba nale project iphuthe ngokuphutha ukuzenza kube lula ukuba nasithola amanzi okwalesi sikhathi kunzima silabo. So ke sibona ngathi impendulo yethu yamanzi ukuthi siwathole sibili ngokugcweleyo singabi lohlubo lakoBulawayo ukuthi akuphuthe le indaba egwayishangani project. So sicela abasimela ephalamende ukuba nabafuqa kule hulumende balokwenza kahle ngoba singeke sachubeka senjengoBulawayo sesikhalekane indaba yamanzi koBulawayo kodwa sibona ngathi ungathi asizwakali kuhle. So ke sicela eParliament babona indaba le bayifuqa sibe kakhulu benza umsindo omkhulu ngale parliament kwenze ukuthi le project iphuthe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Yazi thina siyahlupheka kakhulu, sihlupheka kakhulu emazweni angaphandle kakhulu. So uma silokhu sizwa bekhuluma bethu iZimbabwe i-right, akubina Zimbabwe nje right, iwonakele nje iZimbabwe iwonakele, umoshakale umoshakele. Angiboni ukuthi izobuya livuke lelo lizwe uma lokhu elisaphathwe yizalo neva livuke. So sokuthi hhayi asisakwazi nokufanele sikwenze ngoba nangaphaya South Africa sisafuneki ukuthi siyobalekelaphi, asasazi impela. Okukhulumayo ngibongani Sibanda, khuluma se-South Africa.
Lithona njani Studio 7, hhayi siyayibona i-confusion ekhona. Hayi abantu nje bona ngabe kuya ngami njengoba na kungasela isporti bani esizagijinywa ngumuntu eyedwa, likubona njani? Wagijima wethu ngala muntu omncintisayo kuyahamba kuthini khonoko? Ngabe kuthiwa abantu bonke vele bazithulela bayiyekele kunjalo, vele bangayi lokuyavota bazihlalele njengabantu bakithi ake lifundenini ukuthi khona kade sahlukuluzwa khathesi sebethabela ukuthi khona njengoba ama-opposition sebuyele emuva bona sebeyibo abazawina. Ukuwina uwinani kungala muntu oncintanisana laye, kulokuthi babe le nhloni beshoud be ashamed ukuthi khona babone ukuthi khona into abayenzayo vele kula nto abayenzayo lapho. Badlala amandlwane nje bona bethi bangama-professionals zawani vele bethi bangcono kulabantu bayakwazi ukufaka ama-structures and whatsoever. Kodwa-ke kuyini ukuthi khona ugijime kungala muntu gijima lonke? Uwina njani nxa ungala muntu eligijima lonke? This is totally a nuisance. Sinanxa sikukhanyisa akukhanyi ukuthi kwenzakalayo. Hayi kunzima bakithi. Mna ngugogo uyelimabuzi okhulumayo osemakhandeni.
Salimonani Studio 7, nabalaleli ninjani? Hey, khale ngale ndaba yeschool fees ngoba izikole nje zivulwa kuthenjiswa ukuthi ngama-$20 nama-$5. Ayikho yonke le nto le. Xa uhamba usiye esikolweni uthi ukhipha umntwana bamxotshwa, nale ndaba yokuthi umntwana akaxotshwa ayisebenzi. Kufanele kulaba abantu abakhuluma abayibona abaphethe izikolo beke bevakatshele ezikolweni behamba bebuza, ngoba le nto le thina siyayisiza ikhulunywa, kodwa masethi siyasebenza ngendlela abakhulume ngayo abasayisebenzisi ezikolweni. Njalo nalo mthetho wokuthi ezikolweni lapha utitsha uyaqeda 5 years, otitsha akwenziwe njengabo udala umthetho esasiyazi udala, utitsha uyatshintsha noma 4 years iyatshintsha, 4 years iyatshintsha, bona sebedlela ku-15 years 20 years sesenzathi isikolo ngesakhe izakhamuza asalaleli abadala sehlukumeza nje abantu. Siyacela mpela ukuthi ngabe laba bantu basondela beke befike ezikweni bevakatshele isikweni semaphandleni beyobona into yenzelekala ngamatitsha, ikakhulu kulethu esakithi ngapha eDlamini hhayi. Uyethi mistress lo uSharon Ndlovu senabo 20 years efundisa lapha, akatshentshi isikole sesibiza ngesakhe nje sesezimathanda, ingane zicotsha every day. Noma uthi umntwana ufundile upasile uqedile u-form 4 u-form 6, ma ngabe godi ama-results akasatholi umsebenzi kodwa yena afundile, sicela kulungisisele obathe i-chipelifale bezijule noma ekolota imali izobuyibuza. Ngiyabonga, ngiyacela kakhulu kulokhu, ngiyacela mpela besize sesitshele nzima nge-school fees. Asazi senze njani ngey'ngane zethu, sizifundise njalo singabi nosizo lakhona.
Livuka njani basakazi ku-Studio 7? Hhayi thina ngapha siyavuka thina. Usengezo lowo nxalimkhangele kahle kahle liyabona livele libone lani ukuthi undoda lwa akakwananga engqondweni. Uyabonakala nje nxa umkhangele ukuthi ngathi ngusikomota walana e-South Africa lo, kodwa yena ngwaseZimbabwe, ngusikomota waseZimbabwe lo. So laba abantu abamsekelayo, abantu abamlandelayo, hayi lamnyamangala nje ukuthi baphelele nengqondweni kumbe vele bayazifanela nje.
Salubonani basakazi we-Studio 7 njani ndawo zonke kanye nemoli yeZimbabwe. Ngithanda ukuqondisa lo ndoda lo abakulo Albert Mhlanga lo, hayi sicela akazame ukusihlonipha kancane ebandleni leli ele-CCC. Mayengazi le nto ofuna ukuyikhuluma angcona thule bandla leli ngele-Citizens Coalition for Change. Hayi le nto oyiloko ibiza i-CCC asikwazi ukuthi iliphi bandla lelo okhuluma ngalo i-CCC yakhe le. Kungangcona abamfake lo muntu wabo we-CCC, thina sihamba laleli bandla ele-CCC ukuthi abe esesiyaphothula inkulumo yakhe ensingathi umbeni usebandleni. la babu nesenchamisa akuyona iqiniso lelo undlela okhuluma ngayo ade kabe indoda emadedeni ke ukuba umthengisi kwezinye isikhathi
izinduna zesindebeleni lazekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalelando abanamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtyana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intweni nale ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le ikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Yabo izinduna zesindebeleni laziyekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalelando abanamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtyana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intweni le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le ikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Yabo
salibona mhlalibona ndivuka njani balaleli labaphathi bohlelo kwi-Studio 7. Sibonga izindabelo esinika zona, sibonga sidlulisa ukukhulu kubonga. Mina okhulumayo kungumhlalo wabuchuma endaweni esigabeni sobonkosikazi esigabeni sasembembiswano umakona. Mina into engithanda ukuthi ngiyitsho angeke ngihambe kakhulu ngamagafa. Into engithanda ukuyitsho ukuthi umphathi we-CCC uChamisa naye mina ngelami isayidi ngedwa sengimsola endaweni kaChabango. Angeke uChabango ezenzela into oyifunayo ethi yena unesikhundla ku-CCC uChamisa engafuni. UChamisa ungumphathi akamkhiphi ngani uChabango, akamkhiphi ngani ngoba uChabango uyazikhanyela ukuthi uyabona uyadiliza uyamosha. So uChamisa akamkhiphi ngani ma kuyikuthi uChamisa uneqiniso akakhiphe yena akube nguye okhipha uChabango ngoba sikhathele ngalo uChabango. Ziningi izinto sezimoshileyo, uyaphila kahle udla kahle nabaphila khona thina siyahlupheka.
Singelele Studio 7 sibonge. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uJob Sikhala usebotshwe for 3 years ejele engakathonisiswa kubonakala ukuthi icala lakhe iliphi ngoba vele kahle kahle eqinisweni icala lakhe alikho. So njengoba lizabe lingena icala lakhe mhlaka 24 mina ngithi-ke umbono wami omncane abantu bezanu bona abayibona ababuphi uJob Sikhala, asisekho isidingo sokubuphi uJob Sikhala beqhubeka uthi ezefela ejele ngoba ufela i-CCC yakhe ukuvikela iqembu lakhe le-CCC lokuvikela amazimbabweni. Akusela CCC, i-CCC sele ithethe abantu bezanu bayinika uSengezo Tshabangu. So njengoba uSengezo Tshabangu esethethe i-CCC njengo-Dr. Simonzo rethethe i-MDC, abakhiphe uJob Sikhala ngoba asisekho isidingo. I-CCC ayisekho ngoba sebeyithethe bona sebeyifake ngaphansi kucanto sezanu PF. So siyabacela ukuthi bengahlukumezi umphefumulo uJob Sikhala ngento ayezama ukuthi uyayisungule i-CCC ngoba ayisekho, singekaSengezo Tshabangu. Abaqhubeke loSengezo Tshabangu besidedelele uJob Sikhala ejele. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngesingene kwezemelika, iziphathamandla zikahulumende welemelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bacaphe umngcele kungekho emthethweni bengena kwele Melika liyaliqansa, osekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele Melika kwedlula abakwamanye amazwe. Abe bandla lama Republicans bathi kumele kuxotshwe izigidi zabantu ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Lokhu kwagcizelelwa ngowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump nyakenye, owathi enganqoba uzaxotsha bonke abangena elizweni lemelika ungekho emthethweni lasebephelelwe ngamaphepha ukuthi asebenze ukuthi bahlale kusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapho kuzabanzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu, ama-illegal people abangekho emthethweni abangela amaphepha yibo abangabala amandla bokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behlule ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu yabona sibone e-Haiti laphana le-Dominican okwathiwa unxa ukhulu wakho engasuyiwa la lapha abaxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakho uTrump angithi bavela e-Germany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelela ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo bexotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats. Manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babaxotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho?
Lona lolu daba lukabili, bakhona abantu sibili abangamthandi uTrump, kodwa udaba lolu olwe border sebalweza lwahlangana le immigration nje ukuthi i-foreigner umuntu ongasilokhiwa ongakhulumi isikhiwa ukuthi sebaluhlanganisa kwenzela ukuthi udaba lwakhona even the reasonable white people lapha labo sebe against the immigration, sebethi hayi hayi valani border valani border, ngoba into esihlala ikhulunywa kakhulu and abaningi for that bazamvotela uTrump. On the other hand ama-Democrat avotayo balama numbers amaningi of black and brown people. Kodwa ama-Democrats angiboni mina, thina ama-immigrant ingxenye singakuvotela against khona lokho, kodwa i-majority of ama-American bona abakuboni kwinto ehluphayo ngoba bona akuba-affect. So angiboni kwinto ezamuva izinto, if anything ngibona kusiba yinto ezafavor Trump ukuthi bazathi hayi usevala lapha ngoba sokula abantu abaningi sekusenziwa izinto ezinye lapha komiswe. Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu en masse in the millions, yikho uTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo Hitler nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ibhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions en masse njengabo Hitler. We transport ama-Jews to ama-concentration camps. Angiboni kusenzakala en masse.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Isikhathi esavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakedlukani, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. abasakazi bomsakazi weZBC bagcunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula yathengisa isizwe ngechukela. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare sethiwa secitheka ngokugcwala, kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile leZulu ebelisina. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.